ngiyengaboda boda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labe ZANU-PF befaka ama posters abo, ngabona be Triple C labo befaka ama posters abo, ngabona lalabo abakhokhelwa kumama uValeria sinxa ngaphambanisanga labo bebele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje umsebenzi yabo ukhankasa. Thina njengeZANU-PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba uMohadi lochairman wethu umama uMchinguri kubuye even lo secretary general ubaba uOben Mbofu bonke beformer ipresidium they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu. Umuntu ozatholakala esenza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sabo yedwa, ngoba thina njengeZANU-PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokhu abakuthi yi-free and fair. Ngakho asifuni ukuphanjaniswa udlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu. Kodwa sesiwabonele amalunga awe-Triple C bayalwa bodwa. Sathethi kule video ekhona esekulethayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo sisi wethu uSoneni lo bhuti wethu u-Ostalos bonke bengamalunga awe-Triple C kodwa bafake amabizo bethiyene khonaphana bayalwa bodwa, kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama-demonstrations khonaphana. So nxa ivelisakushisana nalamabillboards kukhitshwa lani bengafuni ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU-PF asikho khona ngale thina, ngoba into abona abathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo.
Kuke kwaba lezehlakalo yini kubanja leZANU-PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini?
Manengi ama-posters ethu asedatshuliwe, edatshulwa ngabantu bona labo abethibusile labanye abantu. Ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise Chikenini yabona wakusekeyethegudu nxa ngaphambanisi esadabula ama-posters ethu senza loku laloku kwata uthunywa ngumaneja kunenya engawuqamba khonapha kobulawayo. Ama-posters ethu ahlale edatshuliwe njalo nje, siyakubika konoko emapholiseni kodwa kwesikhathi nxa singela bufakazi lobuntu kuba nzima. Kanti engikhuluma so ingatsha zethu ze-security kuZANU-PF zibhizi zixwayisa abantu bonke ubana bakithi ofuna ukwenza umhlangano kumbe i-road show kumbe kuyini, sicela libikile amapholisa masinyane kwenzele khona kuthiwa i-application ukwenzela khona ku-approve, ngoba amapholisa ngabalani lokuthi iZANU-PF kumbe i-Triple C kumbe i-ZAP kumbe i-MRP ba-effecta umthetho njengomthetho. Lathi sinje sine more than 90 cases where sesihluleka ukwenza imihlangano yethu ngenxa yokuthi sasingenzanga ama-procedures ngendlela efaneleyo.